okwakhathesi njengenhlanganiso ezizimele zodwa siye sahlangana saxoxisana ukuthi kuyini okumqoka ebantwini khathesi nxa sikhangele i-People Summit. Siyazi ukuthi i-summit yama-heads of state iyabe ile-agenda yayo, kodwa thina njengabantu sithi la sifuna ukuthi sifake imibono yethu ku-agenda ye-People Summit. So ukuze sifake imibono yethu, kodwa kumele sikhathi sivumelane njengabantu ukuthi yikuphi esibona ngathi kumqoka. So sihlangana sicoca into esithi i-People Summit, leyi eletha abantu abavela emazweni atshiyeneyo ku-SADC region. IZimbabwe lonyaka yiyo ezabe ihosta leyo People Summit ngenxa yokuthi umongameli welizwe leZimbabwe kumele athathe ukuba ngu-chairperson we-SADC. Esesikwenzile yikuthi sesifakile phansi izinto esizifisa ukuthi zixoxe ngazo ku-SADC People Summit. Okokuqala, sifisa ukuthi i-summit ixoxe ngodaba lwe-tax ku-SADC region, ukuthi kanti abantu bengabenefitha. Ungananzelela abantu bayabhadala i-tax kodwa abananzeleli ukuthi balamalungelo okubuza uhulumende ukuthi i-tax yabo isetshenzisweni. Khulume ngodlakela ku-SADC region, i-violence esiyibonayo, i-violence esiyibona emazweni e-SADC ngesikhathi sokhetho. Khulume ngokuthi kathi amazwe e-SADC angancedisana njani ukuthi abumbe ukuthula emazweni abo. Okunye esikukhangeleyo yikuthi sikhulume ngendaba ze-governance, le-democracy, le-human rights, ukuthi nxa sikhangele ukhetho olwenzakala ku-Southern e-SADC region, le yanto abayithi i-SADC Observer Mission i-credible yini, iyakwanisa yini ukuthi ifake umbono wayo inga-influenswanga ngamanye ama-governments, nokuthi abantu baphatheke okunganani ku-SADC Observer Mission. And then okunye esiyakukhangela into ze-service-delivery, ukuthi kathi nxa sikhangela ngezempilakahle, sikhangela ngezamanzi, sikhangela ngezemfundo, amazwe e-SADC asehambe okunganani ukwenza ukuthi amalungelo abantu kulezo zinto ananzelela.
Imbono leyi liyithethe kunhlanganiso ezingaki?
Khathesi asikabi lembono esiyidingiyo, imbono leyi esithi lokhu lalokhu kumele kwenziwe. Esikwenzileyo ukuthi sifake esikuthi i-agenda. Sithe sifaka leyi agenda kule nhlanganiso eziningi, phose 40 inhlanganiso ezimele zodwa eziphathekileyo ekufakeni i-agenda.